yebona zani okuqala injongo yokuthi ihlangothi elikhokhelwa ngumujuru lingabi lamandla amaningi ukuze uma sokhanja ku-Congress linganelisi ukuthi libe labantu abaningi abangena ezindleni zobukhokheli. Yiyo injongo yokuqala ngoba ama-provinces sibona ngaba lamandla amaningi sibili ukuthi enze ama-nomination esikhundleni eziningi. So injongo yokuthi amandla ehlangothi leli ngabi maningi kakhulu. So kuliqhinga njalo kulicebo lokucabanga kwehlangothi elikhokhelwa ngabo Mnangagwa. Njalo kuliqhinga lele lokucabanga njalo kwamongameli ngoba laye khathesi ubona ngazani ihlangothi likamjuri linamandla amaningi kakhulu. So bazama ukuthi bafiphaze kumbe banciphise amandla efection kamjuru ngokukhipha ama-chairperson omgcini sihlalo abahambelana laye umjuru. Kodwa bona zani bangakuphatha kubi khona lokhu kungagcina sokubange ukuthi umjuru igcine sephumile kuphathi wajoyinana lamanxelamanye ama-opposition parties. So injongo yokuthi nje behlise amandla akhe.
Bona abakamjuru ubona belamaqhinga yini, bayaqoqana na kumbe benza njengezimvu ezidonswa zisiyabulawa nje zithule?
Ye mona zani lokuthula kwabukhona lokhu kuliqhinga kulicebo labo ukuthi ngoba nxa sikhangela nje amaqhinga kumbe amacebo abantu bombangazwe kumbe abalwayo esikhathini esiningi uma isipe sakho singakwazi ukuthi umcabangani kuba nzima ukuthi unjani ulwe lesipe sakho. So mona zani lokuthula khona lokhu kuyingxenye yamaqhinga abo.